Ngiyepheli leyo ngahamba ePhalamende kwaba kuhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGomese weMitare ebuzwa ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza u-Minister of Home Affairs uKazende Kazende wathi yena ngamanga into ze-social media veli opposition njalo uGomese wathi hayi kothi Honorable Tosa now ukhona khona wabe lokhu ekhuluma esiya phambili enzinganinto yokudlala ehlezi phansi kukaminister of justice legal and parliamentary affairs uziyambi ubabona sibili ukuthi nenzingani yigemu khonapha mna ngizibuhlungu phakathi kwama-plas uspeaker wangibiza wathi ngibuye phambili ngahamba wathi ngisinzi ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wangibiza wathi wathi ngicela uzohlala phansi kwangela nangihlezi phansi kwakhe ngikhangele ukazende loziyambi bezikhulumela behlela ngabhoda ngaya kibo lapho okuleli khona amaminitha ezansi ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume laye waqala ukuthi vele ngazame ukungintimideta waqala ukuthi kunahle izandla le nyawo nani ngathi hayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokushoni ngiyakuzwa ukhuluma ngento social media ngifuna ukuthi ngikutshengise ukuthi nginikele isandla sami leso osibonayo likamukile lapha kule plate njengoba ubona kule plate ngamcathisela ukuthi iplate le izaphuma after 1 year kutho ukuthi kayishoi social media lesi esinye osibonayo sokudla leso anti uyabona iplasta le ngikamukile aso-social media nangisesibhedlela ngisize ubuhlungu kwabuso-social media wasesithena hayi abanginikanga ithuba lokuthi ngiqedise sebizwa-ke ngu-speaker ngathi bakhulumani wabuya bamnika ithola lokuthi akhulume waphinda njalo ewumani ngikhona phana ngisephalamenti angishayiwanga ngiyedwa sashaywa sibaningi mina ngiyisithunywa sabantu ngummeli wabantu omele akhulumele abantu ephalamenti so kutho ukuthi laphana ephalamenti lo hulumende wangikhona asingeke sathi silo hulumende ngasisiphatha ngendlela enjani abantu bazakhalanga ngingacabangela nje ukuthi ukuchaya kwethu laphana sachaywa ngama-hooligans awezani sengikhangela le bhedia eyamaminisa angukhona kusho ukuthi babe bathumile
amapholisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba
sabika emapholiseni okwakathesi ngithola ifoni yabizela ku-detective inspector owegwanda okuthiwa nguyo osekhangele indaba yethu kodwa angezwa okunye ngingathi even amabili bona laba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi akula ngitsho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhosi ngokwazi kwami
ungamqamba umuntu ongabe wakuchaya nxa umkhangele ungambona ungaba mazi
ngambona ngingaba mazi kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale iningi labo kasobantu bensiza ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami imota ezazikhona ngale zazibhalwe zano PF mesh west mesh central mesh njani njani bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi wecandidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina singaphi